sawa lo lami ngiyangalo supporta kakhulu ukuthi kube le kefe likhangelane labo mama ngoba sile emlando eminingi esibhekane la ezindlini. Umuzi uze ube umuzi ngumama. Njengalapha eBotswana ngiyambone kulelanga labo mama. Ilanga langkhona malifikwa omama balala lapha babuthana khona bengomama. Behlonitshe bebe ngomama, bebe nezinto abazenzayo ezibhekelene labo mama. Singasho ukuthi siyabe sesitile loba bezindlini. Kodwa ilanga labo mama lathi singile. Silibona liqakathekile kakhulu ukuthi iholiday yangkhona siba siyayinida, siyayicela.
Mm. Yes, siyamuzwa lapho umama ke uMadube, baba Maseko ngathini?
uMadube lapha ngani uyaziphekisa kancane. Uthi yena umuzi ngumuzi ngomama. Yindalela.
Yeah, ngisho njalo.
Okay, ubuye uthi wena lento lethisi iyenzakale kodwa lingasise lidelele obaba.
Yeah.
Uyabona ukuthi into zenezi zihamba parallel azihambi zonke. If umuzi ungumuzi ngomama, into eliyiclaima lapha yokuthi lifuna irelevance yokuthi omama bekhanye bemela phaya, behlukanise namadoda ukuthi hayi omama by far bangcono kulamadoda. Into eliyikhayelayo.
Hayi ngakho. Asisho njalo.
Eh, lithini?
Lapha ukudelela sitshele sikwena njengoba sithi isiko lethu thina abantu abesindebeleni umuzi sithi umuzi ngathi kwamaseko siyabe singathi ukuthi umaseko sithi umuntu ongumama nje.
Okay, yebo.
So lapha manje sithi isiko senyame sitshele ukuthi omama umama thina siunder umuntu ongubaba kodwa nxa kuyukuthi sicela ukuthi sibe lelanga lethu kabe kungayisi ukuthi obaba abanye basebesithi omama bafuna ilanga lani bengabantu abangumama umama is always under umuntu ongubaba. Kodwa sithinde sikhohle futhi ukuthi umuzi ukuze ube ngumuzi ye ubaba uyabe khona kodwa nxa kungela mama obasumlile ukuthi kukhanye kungela mama othanyele iyadi ukuthi kukhanye ukuthi kulo muntu kungalimanga izihlahla ubaba angeke akwanise ukwenza njalo. Yikho nisitsho ukuthi umuzi ngomuntu ongumama. So nxa singaba lelanga lathi okuthwale lilanga labomama singalithakazelela singumama yesizwe seZimbabwe.
Maseko uyakhuluma uMadube la.
Ngimlalele. Into ekhona yokuthi omama bazama ukuthi baba angani asiba appreciate ngalokho abaqhakathile ngakho empilweni.
Ngingatsho njalo ngoba lapho usumfake ekhoneni baba Maseko kodwa into engiyitsho ukuthi lathi sicela nje ukuthi sibe lelanga lethu singatsholi ukuthi mbesathe ukuthi ngelanga lethu sesithi hawo mama lento eziningi elizifunayo omama bayahlupha omama sebefuna ukulingana labo baba yeso kuyi 50-50 kodwa lapha sicela ngokuthi umama
ubuya ngendlela engifuna ngayo mpela. I should think selifuna too much relevance within the society. Just too much of it.
No, I see ukuthi sifuna kakhulu njalo.
Ngoba masibheka ne omama labo lo baba emzini baqakatheke ngendlela elinganayo. Sesibala ngisho nemsebenzi eyenziwa ngomama. Kukhona okuzenziwa ngobaba kukhathisa lokho okwenziwe ngumama.
Kodwa singomama siyasebenza kakhulu baba Maseko.
Hayi, akulisebenzi kakhulu. Alise into elisenza kakhulu isho ukuthi liyawatha ubaba ehleli endlini.
Ukuwatha kusiya ngemvelo vele umama nguye okumela watche.
Lesiko lethu.
Ilanga lethu labo mama siyalicela sibe ngomama ombina siyehlangana singomama. Lani like libe lelanga ukuthi alisale endlini likhangela abantwana kulilanga lokuthi omama lilanga labo mama. Besonelisana isikhathi esincane siyasicela lathi singomama.
Nxa lifuna ukutshintsha ibhora likhangele ngaleyo ndlela kumele thalakula kwesi sikhathi ke lithi obaba bevele behlale endlini omama kube yiwo obona ukuthi ingangiphela amabhizi abhadaliwe everything kuhle kuvele kutshintshe okuyiphethabuka ngkhona. Ilanga leli bavele balalo it is ngunovember oro ngudisemba 16. Lelo langa libhekane labomama abahlukumezekileyo labavamela libhukuphela obaba bafakwe khathana if really ilanga leli qakatheke ngaleyo ndlela then they should make use of those 16 days of activism because it's too much. More than half a month.
Yeah, but singomama likathekile kakhulu. Lana obaba nxa ukuthi liyalifuna ilanga lenu le-Father's Day kumbena njani. Liyakwanisa ukuthi compare sokusiya ku-Father's Day likhambe likhulume licele ukuthi lani lifakelwe amalanga. Nxa kunjalo lathi siyakwanisa ukuthi ilanga langikhona ungumaseko lawo kutshona endlini. Ngeke ngitshone nisenza zonke izinto. Ngikhangela ukuthi umaseko ngubaba wendlini.
Every year lile 16 days vele ezisethu ezingatshintshiyo worldwide.
Yes.
So why should be 8 thina singelizini eliyi-1? Then you should add with 17 per year. It's utterly a waste of time.